Sibonge ijahe elidala uChris Gande ngokusethulela izindaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela mthokazi omuhle kuhlelo lweStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 4 ngoMpalakazi 2015. Silethulela izindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Asikwazi ukuthi kingani ebantwini ngobani okuningi esasivame ukukuzwa lapho esikukhuluma zinhlamba kuphela lezihambe kulezi ebantwini kuphethisa asomama okuthanisa abantu ukuthibeletha abantu asomama othanda abantu bonke imama olomhlobo awufunayo ukuthi.
Unkosikazi Grace Mgabe utshela umhlangano emaswingo ukuthi akula muntu ongenelisa ukubusa ilizwe ngaphandle komkakhe.
To ensure the successful implementation.
Ukuze siqinisekise ukuthi ubudlelwano bethu buyaphumelela, iChina iza kupha iAfrika amadola angamabhiliyoni angamachumi ayisithupha.
Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweChina lamazwe eAfrika uqalile lamhlanje eJohannesburg. Kwezemidlalo, ukhetho lokudinga inkokheli entsha yenhlanganiso yenguqu iZifa luqhutshwa kusasa, kuthi amasoccer stars of the year akhethwa sikhuluma nje. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela emsakazweni wenu weStudio 7. Umkamongameli unkosikazi Grace Mgabe utshele umhlangano emaswingo namhla ukuthi okwamanje akula muntu ongenelisa ukubusa ilizwe ngaphandle komkakhe, njalo wathi lalapho engafuna ukusuka esihlalweni uzazikhethela umuntu afuna amelame ongaba languye yena unkosikazi Mgabe. Kumaviki ambalwa edluleyo unkosikazi Mgabe ulandule ukuthi ufuna ukubusa ilizwe esithi uyasuthiseka kusikhundla sokukhokhela ugatsha lwabesifazana kuZANU PF akuso okwamanje. Unkosikazi Mgabe uthe umongameli Mgabe elokhu esafanele ukubusa lanxa eseluphele esithi nxa kusitsho ukumthwala ngebhara esiwa embuthanweni yokukhankasa uzalifuqa ke lelo bhara yena ngokwakhe. Ukhuthaze uZulu ukuthi abolima abamele afana lenye amabele afana lenyawuthi ngoba engahlaselwa kungani kweZulu. Wengezelele wathi uZulu engabuyamukela izipho ezivela kunhlanganiso ezivela kwamanye amazwe esithi kumele abantu batshele lezo nhlanganiso ukuthi zisuse izijeziso zenotho ezafakelwa eZimbabwe ngamazwe athuthukileyo. Unkosikazi Mgabe yena ophe intatheli izindaba ukudla ngeviki edluleyo wethe seyicala enye inkokheli athi ithenga intatheli izindaba ngokudla le mali ukuze zilobe okufunwa yizo. Ukuhlaziya amazwi kankosikazi Mgabe sixoxele lunga lexuku le-People First umnumzana Maxim Kandla othi akwenzayo lokhu kuyatshengisela ukuthi ufuna ukubusa ilizwe.
Asikwazi ukuthi kingani ebantwini ngobani okuningi esasivame ukukuzwa lapho esikukhuluma zinhlamba kuphela lezihambe kulezi ebantwini kuphethisa asomama okuthanisa abantu ukuthi kubeletha abantu asomama othanda abantu bonke imama olomhlobo awufunayo ukuthi ufuna abantu abanje abanje abanye abantu ufuna ukuthi ngangabakhwelise ngilini. Umuntu ongathandiyo ukuthi ukuzwe ukuthi kule opposition political party, umuntu ofuna kule opposition political party ngaye nanguye okupower ngasedeclare i-World Party State. Umama olomlilo ohambe ephethiso lenzondo hayi sithathele ngalo mama bakithi sithwele nzima. Akwazi ukuthi umdumza sukuma nini esilamulile kulolu hlawu lolu lukhona kathesi. Okunye okunika esibona ngane zimali zikahulumente ezimile zibhadala abantu amabhonasi ezidlaliswayo lesi khona ngani nje isimo nxa sini ngalindlela ngaleli bazileka bayenza iconference imiliyona leyana abayeyayibhadala laphana ingaba yi-4 billion, ingaba yi-4 million, ingaba yi-3 million, iyenelise ukubhadala imali zabantu ezamabhonasi.
Kodwa-ke siyabona ukuthi lapha yakuhamba khona uyapha abantu ukudla kunye lamatalakitha okulimisa lenhlanyelo lemvundiso lokunye okunjalo, ungathini nalo?
Uvele kuthethe konakabani khona lo komile kunje somuntu unika umuntu i-fertilizer, komile kunje soyanika umuntu i-credit elimanga izifuyo ziyafa ngendlala. Ukudla lokho kade kuthubani laselaneni iqiniso lapha, ngoba nabathuka ukudla lokho nabantu bazakuya kuyakhona ngale ngamakhadi wokuthi kuyinto ezimhlangano ukuthethisa abantu, ukuxosha abantu ukudla lokho kuthiwa bani ozizikhululekile ukuthi hayi atleast ngithole ukudla lokho esiyakuva inhliziyo yakho imhlophe ngubani ngaphandle kwe-clean. Kambe abantu sebazaphila ngokuholela ukudla ukuthi abantu be-empowerment bezisebenzele bezenzile bezenzile ama-redation ngezigaba ngezigaba.
Umnumzana Max Mkandla lilunga lexuku le-People First obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umhlangano wamalanga amabili oweForum for China Africa Cooperation uvulwe ngokusemthethweni eJohannesburg lamhlanje, lapho umongameli wele China umnumzana Xi Jinping aveze khona ukuthi le China liza kupha amazwe e-Afrika amadola ngamabhiliyoni angamachumi ayisithupha $60 billion. Le yinto etshayelwe ihlombe ngabongameli bamazwe e-Afrika abagoqela umongameli Mugabe, yena ochaze umongameli Xi Jinping njengenceku ethunywe yinkosi. Kubika uBenedict Nhlapo.
Inkokheli zamazwe e-Afrika ezedlula amachumi amathathu bezibuthene eJohannesburg emvulweni ngosemthethweni kumhlangano we-FOCAC. Iningi lalezi nkokheli bezithi indlebe ukuzwa ukuthi ncedo bani oluzele China lokuphathisa ezomnotho zamazwe la ezingamanga kuhle. Umongameli Jinping uvele wayitshaya esikhonkosini wendlala amacebo abanzi okuphathisa izwekazi le-Afrika.
To ensure the successful implementation.
Ukuze siqinisekise ukuthi ubudlelwano bethu buyaphumelela, iChina iza kupha i-Afrika amadola angamabhiliyoni angamachumi ayisithupha okuyimali yenhlelo zentuthuko.
Limali izasebenza kuntuthuko ezamabhizimusi, ezokulima, enhlelweni zokuqeda ubuyanga kwezemfundo, ezempilakahle lezinye inhlelo. Umongameli Jinping ukubeke kwacaca ukuthi iChina le-Afrika bafuna ukuquba ubungane obulenhlonipho lokulingana. Kuthe njalo akekho umakhonya kulobudlelwano, kodwa iChina izancedisa i-Afrika kuphela ekuhluzeni inhlupho zayo ngendlela efuna zihluzwe ngayo. Le yinto ethokozise umongameli Mugabe waze wathi umongameli Jinping yinceku yenkosi ethunyelwe e-Afrika.
Here is a man. He is doing to us what we expected those who colonized us.
Nanko ke nansi indoda besikhangelele ukuthi labo ababe ncindezele amazwe e-Afrika kube yibo abasenzela lokho esikwenzelwa yiChina. Nxa belendlebe kabezwe.
Enkulumeni yakhe kulomhlangano umongameli Mugabe uncume ele China esithi ubudlelwano bayo le-Afrika ngobantolontolo. Ubuye wachothoza labo abathi kufanele injongo ze-China ziqatshelwe.
Once again, our detractors have sought to portray and reduce our relations to purely commercial ties.
Bakhona abasizondayo ababesithi ubudlelwano bethu le-China ngobokuthengiselana kuphela. Kodwa ke iqiniso selivelile ukuthi lezo bekuyizinto abazicabangela zona bona.
Lamhlanje kube lombukiso wemifanekiso ekhombisa ukuphumelela komanyano we-FOCAC. Kwabuya kwaba lomunye njalo wamankampani enza impahla esekelwa zinhlelo ze-FOCAC. Kube njalo nomhlangano wabosomabhizimusi ndawonye lenkokheli zamazwe. Kusasa inhlanganiso yamakhosikazi abomongameli izaqhubo wayo umhlangano andubana lombuthano uvalwe ngokusemthethweni. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umhlangano omkhulu okuhlaziya isiphathelane lengculaza o International Conference on AIDS and STIs in Africa 2015 ugqitshiwe lamhlanje eHarare. Abangene kulomhlangano bathi isifundo esikhulu okumele sithathwe ngohulumende ababeka imithetho kanye labezempilakahle yikuthi kudingeka abantu bazimisele kakutsha ukuqhubeka besebenzela ukuqeda lomkhuhlane, njalo inhlelo zigoqele wonke umuntu ikakhulu abasakhulayo okuyibo abasenzikini yaloludubo. Kubika uNotando Spanda.
Kube ngamalanga amahlanu lapho ingcitshi ezithiyeneyo uZulu abaphila lengculaza abacubungula bedinga umuthi wokwelapha ingculaza kanye labasakhulayo bebethe gwaqa esigodlweni eHarare bevela emazweni alikhulu lamashumi amahlanu kuxoxiswana ngodaba lwengculaza lengulamakhwa kuzwekazi le-Afrika kudingwa indlela ezintsha zokuyiqeda. Evala lomkhosi lamhla umongameli weyikhasa uDr. Ahmed Sheikh ubonge eleZimbabwe ngokuphathela umsebenzi ngemva kokuthi iTunisia yehluleke. Isikhathi sesifikile ukuthi izifundo zonke eziphume lapha ziyesetshenziswa. Athi nxa lokhu kwenziwe kuyabalula ukuthi abantu baphathisane ukumemetheka kwengculaza lengulamakhwa kwenqatshelwe. Ukhuthaze ukuthi ohulumende banike ithumi ekhulwini lemali esetshenziswayo kwezempilakahle ukuze kugcwaliswe injongo yokuqeda ingculaza ngo-2030.
All this will enable us to take stock of our achievements thus far and the challenges.
Konke lokhu esikwenze lapha kumele kusiphathise ukuthi siqhubeke sifunda, sithathe izinqumo esilophazi. Konke lokhu kuzasiphathisa ukuthi sibone ukuthi kuyini esesikufezile njalo yiziphi indingeko ezilokhu zisalele.
Umphathintambo wogatsha lwezempilakahle kuleli uDr. David Parurenyathwa uthi abangenela umhlangano kabahambe belesiqiniseko sokuthi izwekazi le-Afrika lilakho ukuqeda ingculaza ngo-2030. Okudingakalayo nje yikusebenzelana ndawonye ukugoqela wonke umuntu kulimizamo. Inhlelo ezizayo uthi kumele siqakathekise abasakhulayo ngoba lokhu kungenziwanga isizukulwane esizayo sizabhekana lodubo olwaba khona lapho ingculaza iqala.
Is that we can actually end AIDS by 2030. And people all over, including UNAIDS.
Njengamazwe ase-Afrika, kuningi esikwenzileyo ekulwisaneni lengculaza. Siyenelisa ukuqeda ingculaza ngo-2030 ngokwamukela isiqondiso ezintsha nokusebenzelana lenhlanganiso ezithiyeneyo.
Osebenza labaphila legciwane uNkosikazi Emma Chuma uthi umhlangano lo uphathisile ukuthi abasebenza kuhlangothi lolu bakhuthazane, babonisane amaphutha njalo bancedisane bendawonye ukuthi iwaphi amanyathelo okumele athathwe kuqhutshekelwa phambili ngomsebenzi. Balokhu bekhuthaza ukuthi umuntu azi isimo sakhe njalo akhulumisane lalabo aphila labo nxa elegciwane ngoba uthi ukufihla kwenza kube nzima ukuthi umuntu athole ukwelatshwa ngendlela njalo avikele abanye ekutholeni leli gciwane.
Kusaselele uhlupho lwabantu abangakazimiseli ukuthi izihlobo zabo zibe kwazi isithetha sabo se-HIV. Lokhu kutho ukuthi khona sisaselomsebenzi ukuthi ubuhlobo bethu abantu babe bakwanise ukuba free ukukhuluma isimo sabo bethole uncedo kungela kukhetho.
Lanxa umhlangano lo uqhutshwe kuhle kube lokukhonona ngokuphathwa kwabathengisa imizimba kanye lezitabane befika kuleli okuthela lamhla kwaba lokungunguna ukuthi kungani bengekho kuzinqumo zezivumelwano ezethulwe kugqitshwa umhlangano. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguNothando Spanda.
Okay, waba ngumphathintambo wezemali kuhulumende womanyano onguye njalo umkhokheli webandla le-People's Democratic Party uMnumzana Tendai Biti uthi isilinganiso sokuthuthuka komnotho siza kwehla ngesilinganiso sokuthathu ekhulwini 3% ngomnyaka ka-2016. kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphambana lokubikwe ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa otshela uZulu kunsukwana isanda kwedlula esethula ibhajethi yalonyaka ukuba umnotho ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso phose kokuthathu ekhulwini 2.7% kubangelwa yizizathu ezimbalwa ezigoqela ukunganikuhle kwezulu kanye lokusilela kwamandla kagetsi. Abebandla leli bathi bayamzwela uChinamasa ngoba kungekho angakwenza, kuveza umsekeli womkhokheli we-PDP uDr. Samuel Siphepha Nkomo.
Kuyini angakwenza? Ibhajethi yenziwa inxa kulokwenzakalayo elizweni. Ama-companies esebenza kubhadala kulibe revenue engenayo, izinto zokusebenza. Kwakathi akula lutho olwenzakalayo kuleli lizwe. Lithi ayithathe ngapi ibhajethi uChinamasa? Okumqoka kuphela ukuthi vele akula lutho engalwenza.
Yinye kuphela indlela engaletha inguquko kwezomnotho elizweni okubalisa ukulungisisa okuyikho okubuyisela muva lentuthuko, kuveza uMnumzana Mlondolozi Ndlovu isakhamuzi saseHarare.
Ngoba uvumile ukubana kule corruption ubukhona kuhulumende. Wavuma njalo uMnumzana uChinamasa ukubana imali eningi iyalahleka kuhlangothi lukahulumende ngendlela esingathi ngama illicit flows. Endabeni corruption uhulumende uswela imali eziningi emalini ze ezingena kuma borders. Wasesithi abaza kwenza njengohulumende ukuthi bazafaka ama-cameras ema-borders lezinye indlela nje ezisingathi i-technology, bazasebenzisa i-technology kulezi zinto ama-electronic gadgets ubana bebambe beswelisa uhulumende imali ema-borders lakwezinye izindawo lapho kufuze kungene khona imali kahulumende.
Abe-PDP laba bathi usehlulekile uhulumende weZimbabwe ngokukhokhelwa ngumongameli Robert Mugabe ukuthuthukisa umnotho welizwe. Nxa kungasathathwa ngamanyathelo azwayo ukulungisisa umnotho welizwe obikwa usubuyele emuva kuminyaka yabo 1952, ubikwa uzahluthabalale kuwona lo mnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ezemidlalo lapho kukhethwa khona ama-Soccer Stars of the Year kanye lokhetho lwenkokeli yeZifa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni ilingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abaphathi ntambo bezamafutha ezimota abamazwe enhlanganiso ye-OPEC bayahlangana lamhlanje eVienna kwele Austria behlaziya udaba lokwehlisa amafutha la alungiswa ngelanga ukwenzela ukukhweza intengo yawo esiyehlile emhlabeni jikelele. Incwadi ezibona ngemigambo yamafutha zithi kaziboni amazwe la evumelana kunyathelo leli. Iziphathamandla zakwele Gipite zithi kufe abantu abalitshumi lasithupha lamhlanje kwenye indawo yokuzilibazisa ese-Molotov esigodlweni salelo lizwe iCairo. Akukaziwa ukuthi ngubani ohlasele ngokuthiya ibhomba kulindawo. Kwezemidlalo lamhlanje, ukhetho lokudinga inkokheli entsha yenhlanganiso yeZifa luzaqhutshwa kusasa eHarare. Intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usibhalo ludaba ndawonye lezinye.
Umongameli omutsha wenhlanganiso yeZifa uzakwazakala kusasa ngemva kokhetho oluxega amadoda amane abalisa uPhilip Chiyangwa, uTrevor David Carlson-Jule, uLeslie Kwindi kanye loJames Takavada. Abalandeli bomdlalo wenguqu abaningi bakhanya besekela uba usomabhizimisi uCarl Sejule, yena oke wakhokhela inhlanganiso yeZifa kudala ngeminyaka yabo 1990 aphinde athathe lesi sikhundla nxa kukhangelwa ingxoxo ezilotshwa emakhasini ehlukeneyo ebulenjini. Loba kunjalo abayibo abalamandla okukhetha inkokheli entsha ngamakhansila angamashumi amahlanu lathoba mnembili wona amela ingatsha ezijiyeneyo ezomdlalo wenguqu elizweni. Ukhetho lokudinga umsekeli kamongameli wenhlanganiso yezifa luphakathi kukaLincoln Mutasa olo Omega Zibanda. Ikanti abalichumi abadinga ukuvotelwa ukuba babe ngamalunga ebhodi ngabagoqela wayengumdlali weqembu lama-Warriors u-Etsaikasinawuyo owayengunompembe u-Wilfred Mukuna, uJoseph Musariri, uLouis Uriri, uPiraishe Mabena, uBitley Kwasira, uJackson Munyaka, uFelton Kamambu, uMusa Mandaza kanye loPhilimon Machana. Abane kuphela phakathi kwalaba abalichumi yibo abaza kuba ngamalunga ebhodi yezifa ngemva kokhetho. Inkokheli yentsha ezakhethwa kusasa izaphatha izikhundla okweminyaka emibili kuphela njengoba izabe iphutshisa indima etshiwe inkokheli ebiholwa nguCuthbert Dube, yona yaxotshwa ezikhundleni isetheswa umlando wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi ngemfanelo. Kulunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu imidlalo yomncintiswano wenkezo ye-Easy Call Cup ingena kusigaba se-semifinal kusasa, lapho iqembu le-Chicken Inn elizadibana khona lele-Capes United kusemifinal yakuqala enkundleni e-Barber Fields koBulawayo. Abalandeli bomdlalo wenguqu bazaphindela njalo emagumeni langensonto belanda umdlalo we-semifinal yesibili, lapho iqembu le-Highlanders elizadlala khona lele-Dynamos. Ekhuluma lentatheli omunye wabaqeqeshi beqembu le-Highlanders uCosmas Zulu uthembise abalandeli baleli qembu ukuba bazathokoza ngensonto.
Angeke ngagase ukukhuluma manga ungize nje ungathi angifuna ukuwina igapa. Khuluma se akhosana uyakhuluma kakhulu. Then ukukhuluma kakhulu ngike lokukhuluma kakhulu ngikutshele ukuthi angifuni ukuwina igapa. Mina ngikwazi ukuthi ngifuna ukuwina. It's stupid. I want to win the trophy and make them smile during the festive season.
Amaqembu azaphumelela kulimpela viki azadibana kufinal ngomgqibelo ozayo enkundleni ye-National Sports Stadium esikolweni iHarare. Ngimele Studio 7 koBulawayo, uJoseph Njanji.
Umongameli Barack Obama waseMelika usekhuthaze inkokheli yeleTurkey leRussia ukuthi izinikele ihlale phansi ikhulumisane ngokufuthelana osokuphakathi kwamazwe amabili ngemva kokudutshulwa kwendizamtshina yeleRussia ngabeTurkey ngenyanga edluleyo, ukuze amazwe wonke womhlaba athuthukileyo abone ukuthi angasebenza njani emanyene ukulisa imisebenzi yabalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo abalwisa kweleSyria abe-ISIS. U-Obama uhlangane labakhokheli bamazwe amabili eceleni komhlangano omkhulu wokuhlaziya inhlupho ezidalwa yokuguquka komkhathi i-climate change owenzelwa eParis kwele-France. Ekhuluma lomongameli Vladimir Putin uthena ulusizi ukuthi njengelizwe babhekane lohlupho lokulahlekelwa impilo kwezizalwane zabo, kodwa kumele okwakhathesi sibaxole babheke uhlupho olukhona olulakho lokuqhela kweleSyria olulakho ukuchithekela emazweni womhlaba. Esekhuluma lomongameli Recep Erdogan weleTurkey uncome ilizwe lakhe ngokuphathisa iziphepheli ezibalekela udlakela lempi yomdeni oluseSyria. Wathi ulethemba lokuthi kunyanga ezilandelayo eleRussia lalo liza kubona ukuthi elikwenzayo akusoze kwanceda ukuqeda ingxabangxoza eseSyria esichithekela ngase Middle East yonke.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Iti waza waza Friday my darling, waza Friday umsebenzi ubokile, waza waza Friday my sweetie.
Uwoza Friday namhla silabafana becholocho Great Sounds ibona asebethule idlalati labo lesibili elilesihloko esithi iSodoma neGomora. Leli qembo lingene enkundleni yezomculo nyakenye ngedlaladelalo lakuqala lisithi impilo yinkinga. ubunono lobungcithi obukudlalatela bolakuqala abuthandabuzwa njalo buyazikhanyela sobala kudlalatelabo elitsha leli. ISodoma neGomora liqukethe ingoma eziyisikhombisa ezigoqela yona umnini sihloko dlalate lale ethi Izitha yona ekhokelayo kuleli dlalane. Yiziphi-ke izitha abafana betsholotsho Great Sounds abakhuluma ngazo lapha? Uyachasisa umkhokheli waleli qembu uBulisani Maphosa.
Besikhuluma ngezinto ezehlela abantu la empilweni, mhlawumbe uthola umuntu uyasebenza nje kumnyama yonke into, indlela zakhe zimnyama, so yiyona le nto le besikhala ngayo kule track number 1.
Ikatali bayaliqumbaqumba kamnanjana okokuthi lesigcangu laso sitholakala sidiyazela sengathi siyakwazi esikwenzayo. Ezinye ingoma ngezithi ukuzala, banikeze amandla, Africa Unite kanye lo isifo socansi. Kunsuku zanamhlanje akekho ongasaziyo isifo socansi. Nanso ke iseluleko.
Isifo sokucansi besixwayisa abantu ke ngoba namhlanje siyazi unezinto eziningi la emhlabeni, besixwayisa abantu ukuthi befunde ukuthi beziphathe kahle futhi behambe nasemtholampilo beyohlola igazi, behlale besazi ngezimo zempilo zabo.
Ku-Africa Unite ke kuyini elikhuluma ngakho?
Ku-Africa Unite besikhuluma ngodlame ke lapha, usuthi udlame osolugcwele ebantwini, mhlambe abantu sebecwasana kakhulu, mhlambe abasenakho ukubambana la, besikhuthaza abantu ukuthi mabahlangane ngoba uNkulunkulu wasidala sonke ngomfanekiso wakhe futhi wasenza sabe munye. So lana besikhuthaza abantu ukuthi masibambaneni singama-Afrika sibe yinto yodwa.
Siyabona sokulikhefu lekhisimuzi mfo kaMaphosa. Abalandeli benu lo Zulu nje jikelele ungathanda ukuba atshiyela wapha amazwi?
Abalandeli bethu kanye noZulu wonke, ngingabashiyela amazwi lati, njengoba siyazi ukuthi isikhathi sekhefu ningi ingozi esihlangana nazo la emgwaqweni, abantu abashayele kahle, bengashayeli benathile ngoba ziningi ingozi esihlangana nazo futhi beziphathe kahle ukuze siyongena enyakeni omusha singabaphilayo sonke.
Kundaba ye-piracy ke lapha kuyini ongathanda ukuba tshela kona?
Kundaba ye-piracy ngilapho ke sikhala kakhulu impela singabahlabeleli, futhi hhayi thina nje abahlabeleli bonke, kuyindaba ebuhlungu leyo ngoba hhayi iyasibulala impela. Umculo wethu uthola usugcwile lapha emgwaqweni, kube kanti thina sigcina singasatholanga lutho, njalo sukasebenzisa izimali eziningi ukwenza lo mculo ukuthi bejabule bese behamba-ke beyothenga emgwaqweni. Lapho siyabacela mpela ukuthi abantu abathenga umculo oqondileyo, bengathenga umculo lo othengiswa emgwaqweni.
Baphuma ke enkundleni abafana betsholotsho ngobanikeze amandla. Akula kuthandabuza ukuthi ngekhefu lekhisimusi nje lapho okugidwa khona leli dlalade lizaba ngelinye eliyabe likhokhela. Abafana betsholotsho Great Sounds ke labo bekuhlelo Woza Friday lamhlanje. Nangu umbiko oqakathekileyo nge-live talk lamuhla phakathi kuka 8:30 lo half past 9. Asoze senelise ukusakaza ebulenjini ku-internet ngenxa yolunye uhlelo, kodwa lingakhathazeki ngokwalamhlanje kuphela. Jova George, Tsholotsho Great Sounds behlabela ke kamnandi. Ukulugqiba uhlelo lwamhlanje sikhangele ebezikhokhela. Onkosikazi Grace Mgabe utshela umhlangano emasingo ukuthi akula muntu ongenelisa ukubusa ilizwe ngaphandle komkakhe. Njalo umhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweChina lamazwe eAfrika uqalile lamhlanje kwele South Africa. Kwaneleke okwalamhlanje mthokazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lilanga.